Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 19 kuNhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu unqabe bona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo.
Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamachuma amabili ebezinyakazela esitaladeni.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezithezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingacina zisusiwe zonke izithezo zenotho ezethezwa bona labo abangaphansi kwazo.
Umanyano wamazwe aseEurope usiqhelise ngomnyaka izithezo zenotho ezivimba ukuthengisela kweZimbabwe yezikhali zempi ngamazwe aku-European Union. Ecelele Triple C kokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixoshe kubandlalele umnumzana Sengezo Thabango. Kulezulu eliningi kwele Botswana lezinye izigaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamachuma amabili ebezinyakazela ezitaladeni okuyinto eyabonakala ngesikhathi kugenqulwa umoye umnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Isehlakalo lesiza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abakhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa yena utshele abahleli bezindaba ngomvulo ukuthi uza kwehla embusweni isikhathi sakhe singafika ngo-2028. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula.
UZulu ukhathazekile ngoba insuku eziphelileyo sibe sibona ku-social media okunye kungamanga, okunye kuyi-exaggeration nje nge-tension ekhona ikakhulu ngemva kwezitatiment zika-Comrade Geza. So abantu nxa bebona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ngibona kungaba into enhle ukuthi ibutho nxa likwazi ukuthi umumo ngaphandle lapha umi kanjani baqale bazise abantu ukuthi hatshi sizakwenza ama-drill njengokutsho kwabo, lingabona amathenka lingethuki. Lokho kwenza uZulu ahlaliseke.
Ngesikhathi ibutho ligenqula uMgabe kwakulokufuthelana okukhulu elizweni kanti abantu babedubeka kakhulu. Siyazi lakathesi izinto kazimanga kuhle, kodwa ungathi umumo usufike kuzinga owawukulo yini ngo-2017 phambilini kokugenqulwa kukaMgabe?
Hatshi, okwakhathesi singeke satsho ukuthi umumo usufike kusibanga sakoma-2017, kodwa sokuphosa kusondele khonapho ngoba uZulu uyahlukuluzeka ngokudula kwezinto, ukuswelakala kwezinto emashophu, njalo bebona angani abanye bahlezi kuhle besiba le mali eziningi benika abantu izimota ezingamamiliyoni kukanti uZulu esifa ngendlala. Kubakhathaze ukuthi abanye baphila kuhle, bephila kamnandi, thina sihlupheka. Ukhathazekile sibili uZulu, kodwa kasikafiki kusigaba lesiyana esingathi kuma-2017.
Umnumzana Albert Mazula ngowenhlanganiso emela abahlali beHarare, eHarare Residence Trust, ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. Nga la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho elihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesi lalesi. Nga kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe. Sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafake emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini. So kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo. Ngakho uqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamise amehlo bazivuse ukuthi kwenzakeleni. Leyo nkulumo yomkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibeke neceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuzo akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini.
Yebo, sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu-PF omnankagwa labochiwenga kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho.
Umhlola lo sesake sawubona kulelo sesake sawubona kwamanye amazwe ungakhangela u-2016 ukhangele u-2017 kwaqala ngamarali kwaba le nkulumo ezinzima kwaba lama-press conference amabutho esekhuluma lomphakathi kwaba lezinye izimangamanga ezithile ngakho ungabona amatanka lawana inganunu sezihambe emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu nsuku zonke kukhona umhlola okhona kungabe kuyathuselwana kodwa ayibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mhlola. Nxa besiye trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali, izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho eziyakhona kazihambi ngamaviri azo. Njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiselwa kwezinye indawo emapulazini khatshana lomphakathi umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwani.
Umnumzana Jethros Mpofu yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Umanyano wamazwe aseEurope usuqhelise ngomnyaka izijeso zenotho ezivimba ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe aku-European Union. Ngombiko owethule namuhla lumanyano wazise njalo ukuthi wesule zijeziso wawuzifakele inkampani ekhiqiza izikhali eZimbabwe Defense Industries kodwa uthe uzaqhubeka uqaphe okwenzakala eZimbabwe ngelihlo lokhozi ikakhulu udaba lokungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu. I-EU ithi nxa uhulumende engaqhubeka esephula amalungelo kaZulu izavuselela izijeziso lezi ezigoqela lezo ezazetheswe amalunga ezanu-PF. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezijeziso zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingacina zisusiwe zonke izijeziso zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo. Kuyadingeka ukuthi leli thuba lisetshenziswe ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi kukhangelwe khona lokho kuyikho kuyinkinga, kukhangelwe khona lokho kube imbangela yokuthi ubudlelwane be-EU lelaseZimbabwe kungahambi kahle kulungisiswe. Yibo ubuholi bona lobo, uxoxisana kukhandwe lapho kukhandwa khona, kulungisiswe lapho kulungisiswa khona kuze kuqonde kube lobudlelwane obuqondileyo.
Udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ungathi lumi njani sikhuluma nje njengoba i-EU isithi izaqhubeka iqaphe isimo?
Ayisiwo wonke amalungelo aphephileyo ikakhulu amalungelo ezepolitiki kulokhe kulenkinga okuhluphayo kakhulu. Ungakhangela nje ilungelo lokuvumela abantu ukuthi bakhonze ngendlela abafuna ukukhonza ngakhona, lelo ligcinekile esithi freedom of worship. Abantu basavukela lapho abafuna ukukhonza khona, bakhonza uNkulunkulu ngendlela yabo, kuyinto enhle naleyo. Kodwa kulawa ezepolitiki akumanga kahle, kusadinga ukuthi kulungiswe ukuze wonke umuntu kungakhathaleli ukuthi ukuliphi ibandla, ukwelibusayo kumbe kweliphikisayo, abe lamalungelo wonke okuqoqa abantu, okukhankasa ukuvote khululekile kungabi khona okumvimbelayo ngakho ke kuyadingeka ukuthi kulungisiswe lezo zinto kakhulu hayi ngoba iEU ithi yona izafaka izijeziso zenotho uma kungephulwa amalungelo abantu kodwa kulungisiswe ngoba vele iconstitution yeZimbabwe ifuna amalungelo abantu avikeleke siyakuthanda njengabantu beZimbabwe ukuthi amalungelo ethu avikeleke ngakho ke uhulumende labo bonke abathintekayo emalungelweni abantu kumele bayavikele kungakhathalekile ukuthi abantu bangaphandle bathini amalungelo wethu uhulumende kumele avikele kungakhathalekile ukuthi umuntu kuleli qembu kumbe kuleliyana wonke wezepolitiki awabantu bonke kavikeleke
umnumzana efidlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 Icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixothe kubandlalela umnumzana Sengezo Chabangu otholakale elamacala ambalwa kulandelwa kumiswa kwakhe phambi kwekomiti ebona ukulandelwa kweziqondiso zombuso webandlalele ibandlalele lithi uChabangu wazama ukususa amalungu akhokhela iTRC edalela eParliamente ongekho emthethweni njalo wahamba ekhuluma emphakathini ngaleli bandla engaphiwanga imvumo Kodwa uChabangu ozithi ungunopala jikelele weceleleli eleTRC uthi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha lakhe omnumzana Ngqobani Sithole.
Laba abathi baxotsha uChabangu and remember one of them futhi uzubona idrama ekhona one of them usekhothi loChabangu and imethi seSupreme Court athe suka ngala sebuya ukuzokuba ngujudge vele idrama nje but anyway it's an event
utsho nxa usithi akusebenzi lokho
hayi they don't have that power abala ipower leya
ye jula kancane sizothi uthini lapha
yeah it's very simple Welshman Ncube as things stand kwakumele ukuthi angene arotete labanye That's how he was introduced. Ube chaya 3 months, kungena omnyaka chaya 3 months, omnyangena chaya 3 months. So yena uthe engenile wahle wakhohlwa ukuthi kulabanye, wahle wazihlalela. Uthe eqeda lapho appoint abangani bakhe bahamba e-court bese challenge uChabangu. Bathe sebese court babona ukuthi hayi kulomkhanso, bagijima sebebuya kuKangaroo court leyo abathi ikhona. That's a non-event. We are not going to lose sleep over something bese sikwazi ukuthi akulalutho.
UChabangu sovelekana indaba lakho konke lokho.
Hayi, ukhoshenya.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SR. Kulezulu elinenyi kwezinye izabelo kweleBotswana, South Africa, leZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala eBotswana bathi sokugcwele amanzi emigwaqweni emahofisini lezindlini njalo sekuvalwe amabhizimusi lezikolo. Lokhu kwenzakalala kwezinye izigaba eHauteng, lendawo ezijeneyo eMathebeleland South. Uhlangothi lukahulumende olubana ngezomkhathi luthi izulu leli likhangelelwe ukuba liza kuna kakhulu namuhla ebusuku kusiya kusasa emini ezigabeni ezijiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathebeleland South.
Okukhona Dube yilokho izulu liyana sibili. Ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes liqinile ukuna. Izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni esimbi primary school siyachaya izitine zesikole laphana ngicela ngababalise hey ngithe ngaqedhi lahle lapho ubuya ngesivuvu esincane lachaya izitine zami about 2 bricks zafa
ye kumbi kanganani kona bomoya nxa sikhangela izulu elikhulu
okukhona izilo liyana mfowethu alimanga kona pha bekumele ukuthi ngihambe emsebenzini emayini ngiyamsebenzile emayini so ngicine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje so lisina so umhlabathi yathamba then iwall ingadubuka iyashekha umhlabatho ube suvala so okukhona yikho ngasahambanga asahambanga duba asahambanga malumama ngendaba yanale yokuthi izulu liyana kakhulu
lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala ensimbi eGwanda South obexoxa le Studio 7 Sikhoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Meluleka Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala eHebron.
ngisekhaburon lapha idolobho elikhulu laseBotswana. Izulu lina emini nebusuku, alini non-stop. Ngakho-ke indlela kazisahambeki. Angikhulumi ngamabholoho, ngikhuluma ngendlela nje imigwaqo esedolobheni, amanzi angena ezindlini, angena emahofisi. Okukhona-ke ukuthi i-drainage system yalapha hhayi-ke ngingakuhlela kaninyana. Lokho esikujayele sakhula sikubona kobulawayo ukuthi fakule mgini wafana bahlezi emjeleni lapha kwaziwa. Ngokunjalo izulu linile isikhathi eside, umhlaba wasuta phansi. Kodwa kamanzi asephonga uhamba indawo yonke, asegcwala indawo. Ngomunye kungabandula, I think amaholo amathathu la. Manje nje ngikhuluma kanje. Ngoba ngisendleleni angikafiki ngendlini, ngisuke emsebenzini.
Yizo kuthiwa la mabholoho akusachapheki lapho. Usitshele ukuthi labe chapha lisiya ngaphi?
Ye, amabholoho akasachapheki ikakhulu amabholoho emigwaqo engena eGaborone. Nxa ukuthi iGaborone lilidolobha elikhulu, kule migwaqo ethe chithisaka evela ezalelweni engena khona eGaborone. Kodwa ngokunjalo vele kukhanya ukuthi umhlubulo wena owe-South East nathi iGaborone khona nje neminye imizi egaqileyo akusahambi. Amabholoho asechithela amanzi phansi, amanzi asephonga ukugcwala iganga nalapho ongakhangelanga ukuthi izahlangana namanzi khona njengowumfula. Imigwaqo akusakhanyi ukuthi uphandle kwendlela buphakathi kwendlela. Iziphinyana zinyana zisemaceleni ama-pavement akusakhanyi. Usifana nje lo muntu ohamba elwandle.
Pho abantu bazaphepha yini khonapho abadabu kweZimbabwe labanye abakhona ngapho?
Ye, hayi abantu kuphepha, hayi bazaphepha, akusikho lokuyana ukhuthula zonke. Kodwa-ke kuzaba nomonakalo especially ezindlini emahofisini zemigwaqweni. Ngoba ngikhuluma kanje imota eziningi zithe gqam phakathi kwamanzi, ezinye zicilile kusho ukuthi amanzi lengena phakathi emahofisini. Sibona abanye abantu bezama ukukhipha amanzi ezindlini akuyesabeka ngoba sekule gridi phose kunje. Nokuthi abantu bahlamba impahla bawatsha akusachayeki, akusathini, sokuhlangahlangene. Ngikhuluma kanje sebekhiphile umbiko wokuthi izikolo lapha ezikahulumende zivalwe kuze kufike umhlaka 24 February. Ngokunjalo nje kuze kufike umhlaka 24 akula mntwana oye esikole ngenxa yokuthi akuhambeki, akufikeki. Uthatha amaholo amathathu kusuka emsebenzini esiyendlini, ngisuke emsebenzini esiyendlini ngibeke esegedi ngiphakathi yedolobho. Uyabuzama ukuthi uvike umgwaqo ungabona ngani ziyakhona lapha kuyangena indiyeni ufake ikhanda ubhodiyene, kodwa kuhloke sindawonye. We are just stuck in the traffic. Kumi kwezindlela kusakhanya ukuthi imoto ezivela lezi phezuya lezi, abantu sebephonga ukungena emgwaqweni sezibheke nesezikhangelele okokuthi sekunzima ukuthi abantu bazakwenza kanjani. Kodwa-ke hhayi, sinethemba ukuthi inkosi izazisiza nanxabe silikhaleli izulu, kodwa hhayi kwamanje selilinengi lokuyana kwedlulisa amalawulo.
Lo ngumnumzana Meluleke Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHabron. Kusenjalo izulu selidale umonakalo kwamanye amalokishi kobulawayo okulezakhamizi esezizama ukufihla impahla ngokuyiphanyeka ephahleni phakathi kwezindlu. Kwezinye indawo sokugcwele amanzi alengcekeza yabantu, kubika intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Elokitini lephumula isi kobulawayo, ukunukelwa lokubona ingcekeza egeleza endlini ephuma empompini ezithwala ingcekeza kaZulu sokuyinto yansuku zonke ngenxa yezulu eliningi. Unkosazana Patience Banda ngomunye wabakhala kakhulu ngamanzi ezulu lengcekeza yabantu esingena endlini.
Lawa ngamanzi ezulu lamasuweji avelela ngemuva ngale kule stitchi, so singadubuka ayaphenduka nje konke lapha kugcwalela. Mapha sihlezi sisevalweni sihlalahlale lezisu zike zisibamba sisakwazi ukuthi okuyikho yikuyini, hayi kubishembo. Siyesaba nje, siyadlula ukuthi asila choice ngoba kuyabe kumele siphume sihambe phandle, impilo iyasidinga, kodwa ye kubi sihlulanzi.
Ugogo omanyatileyo uthi bathwele nzima ngengcekeza esigcwele endlini yakhe.
Sicela ku-City Council ukuba nabuya azosincedisa. U-City Council ke uyabuya phonga ukuthi hhayi ngiyaphendula. Kube ngamasoreji uyabuya athi hhayi thathani inamba thatha sinothedi ahambe kabuye. Kodwa sesikucelayo ukuthi kambe kunguwe wena Koltati ungahlala yini, kufake ezicathulweni zakho uhlala phakathi kwendlenje. Empilweni yakho awuphefumuli, awudli, awusaphuma iphandle uhlale lawo egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho lolo oselulapha phakathi kwalumuzi.
Baningi abakusimo lesi esidalwe kuna kakhulu kwezulu lokuswelakala kwemigelo yokuthwala amanzi kanye lezititshi zengcekeza ezingasasebenzi kahle. UPremo Jelelayo uthi ingcekeza yabantu isingena endlini yakhe ephumula.
Akwenzi kahle-ke, amasuweji akhona aflashi, yabo vele ukuthi uthela ama 1000 liters amanzi wonke ifili lonke liphe nqa ukuthi yabo lokuthela ngazi uthele uyathi usithi yathi uklinile toilet kahle kahle thole so lengcikezo ongayazi ngenxa ukuthi kaduduma ungaduduma ucine ucitheke ethembeni ucitheke ucitheke ucicike kwale bhashiyoni akubuhlungu obuhlungu obuhlungu obuhlungu.
Umnumzana Brian Samanyanga ohlala ePumla East uthi ingcikeza igcwele endlini yakhe.
Ngoflasha ngayo ibuya la igcwale iqonga ifike phezulu even ngaba nezitola kokugcwela uma kugcwala 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 onke la sabantwana abancane badla sebabamba isoti health kubantwanani abancane into le yareporta bahamba umakhelwane nasemsebenzini bayareporta ukuthi bebe umcity council akula nto enziwayo. So vele kumele umasipalati abuyazovula le mgero wabo uvuleke into yabo leyo yokuze neswitch ivuleke into lezihambe futhi asenge sahlala kunje so akuyenzi lokho. This is very bad. Serious. Emergency le.
Sigqoxe ngodaba lalo lomnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kaMeya wobulawayo.
Ikhanseli laluhlelo lokuthi ke ihambe incedise lapho isuke edubuka khona. Kodwa siyananzelela ukuthi njengekhanseli kasila ma resources ayeneleyo, kasila zimota ezeneleyo, kasila mali eneleyo ukuthi sithenge lezi zimota kanti ke kule procurement system entsha le yethatha isikhathi ukuthi ke uze kuthenge kumele kuthengwe kusafani lakudala. Kodwa ke uhlelo lukhona silama teams akhona what by what akhangele ukudubuka kwena lawo masuwa kodwa ke I team lezi ziyandelwa ngoba masuwa dubuka kakhulu kubangelwa ke ngamanzi kushota kwawo bese kubangelwa ke le dubo lama drainage esikhuluma ngalo ukuthi nxa izulu lisina amanzi ngama endaweni eyodwa abanye bayabethela ichebechebe abanye bavula njalo ekusuwa amanzi bese ngena ke khona apho sesiya blocka ke konke le chebechebe
ukhangelelwe ukuba udubo luzaqhubekela phambili ngalesi sikhathi sezulu lonyaka leminyaka ezayo uma kungalungiswanga impompi zokuthwala ingcekeza kunye lempompi ezithwala amanzi. Ngimele 7 ngobulawayo igama lonke eza Jesus Banda.
Ngwezi phathelane lemelika lethika lisoze lingene umhlangano omkhulu oweG20 ozaqhutshelwa kwele South Africa ngoba umhlangano lo uzaba uqhuba inhlelo ezingahambelani lalokhu okwenziwa ngohulumende kamongameli Donald Trump. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Marco Rubio mpathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ukudlelana lamanye amazwe. Umhlangano lo ngokuxoxisana ngezomkhathi ezomnotho lokunye.
Zimbabwe.
Ukhulumende weBotswana uthi uzakhuphula inhlawulo zencwadi zokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana ama work lama residence permits ukuphose ngokuphindiweyo. EleBotswana lithi le yindlela yokuthuthukisa isikhwama sikahulumende sona esiphansi kakhulu. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMqondisi Dube usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo obona ngesikhwama semali kwele Botswana umnumzana Ndaba hawulathe uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo yokuthola ama permits kuzaphathisa uhulumende wakhe ngokumkhupha kungxaki zemali azithole akuzo. Okwakhathesi kudingakala imali engange 3000 pula kumbe $200 ukuthola incwadi zombili yokusebenza kanye lokuhlala kwele Botswana. Kodwa ngaphansi kwenhlawulo entsha intengo izakhuphuka phose ngokuphindiweyo. Umnotho weBotswana ubika uswele uxega ngenxa yokungathengwa kuhle kwamadiamond emkambo womhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo umzana Hawalathi uthi babone ukuthi ukukhuphula intengo yokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kweBotswana ngenye yendlela ezingaphathisa ukuthuthukisa isikhwama.
Uhulumende usechila ukuthi akalamali njalo udinga indlela zokuthi athole imali. Lokhu siya kubona kusenzakala ngitsho leZimbabwe.
Ukukhuphuka kwenhlawulo yokuthola incwadi lezi sekuthiya beZimbabwe bedanile ngesikhathi ukuzithola kuvele sekulukhunyana. Unumzana Nick Hurekuro unhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kwele Botswana eZimbabwe Residents Association uthi lokhu kuzalimaza kakhulu abasebenza imisebenzi ephansi efana lezindlini kanye leyamapulazini.
The proposed increase in permit application fees would definitely have an impact on Zimbabweans, but do we have a choice? No.
Lokhu kuzasilimaza kodwa kambe kukhona okunye esingakwenza yini? Hatshi, akula ngenye indlela kumele sibhadale lokhu abakufunayo.
Nuza na Hurekure uthi kuyazwisiseka ukuthi uhulumende weBotswana kala mali eneleyo ngakho yikho esekhuthuza abantu ngokukhuphula imithelo etshiyeneyo.
Desperate times call for desperate measures. The government has indicated
ngaphansi kohlelo lwethu lwe-efficiency in process initiative siza kuguqula indlela esihlawulisa ngayo imithelo kahulumende okugoqela inhlawulo yencwadi zama-work permits.
Omunye wentsha yeZimbabwe osebenza eHabron umnumzana Jeffias Ndlovu uthi sekuzaba lukhuni kibo ikakhulu labo abangahlawulelwa imali yezincwadi lezi ngabaqhatshi babo.
Sokuzaba expensive kodwa at the same time yabungakwazi ukuthi i-permit yakhona izaphuma yini. Westil government isikwenze kwabakliwe ukuthi isireduce ukupha ama-permits kodwa at the same time sibekhweza ama-application fees.
NgoZibandlela uhulumende weBotswana wabika ukuthi usemise ukunikeza incwadi zokusebenza kubabalisi kanye labachayeli bokuza. Imali etholwa nguhulumende weBotswana isuka kuzicelo zokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kulelizwe idlula isigidi ezingamachumi amane i-40 million pula ngomnyaka. Kodwa khathesi uhulumende ukhalile ukuthola phosa ukuphindweyo i-70 million pula kwabokuza abadinga ukuthola incwadi lezi. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Silibingelele Studio 7, silibingelele nonke nabantu abalaleleyo. Into uNkulunkulu uyakunika intambende ukuthi uzibophele. UNkulunkulu uthethe intambende wanika izana ukuthi izibophele for 42 years. Sezibophele umphefumulo uNkulunkulu usekhangela ukuthi hayi izana izaqhatsha, iyaqhatsha. Manje isiqhatsha sokusiba labanye abantu abathi bangamazebra abasebenzi yangenela besithi bona hayi bachiywa ngunkomo. Unkomo ayeze bachiywa, abachiyelwa bani. Babehleli ngaphi kwakhona, qambela umuntu ozithulele amanga. Izanu bantu ibolile. Let's let them fight. Bavele babevele besilwa nasempini. Izigangi zodwa. Bagangile abantu lapha sokubehlule sebefuna ukungenela constitution. Zanu ibulele one isibhedlela yabulala i-Tetlaps. The caps khuluma la nge-stadium akula stadium esiphilayo imigwaqo noma kwakuyi gravel road kuSmith yayisebenza konke into sika Smith babulele
bangibingelele mthwakazi omhle Studio 7 linjani basakazi bethu abahle siyakuzwa konke okwenzakalayo kobogeza nezani PF kodwa thina singumthwakazi simele eceleni kikho lokho ngoba esikufunayo thina sisifuna elethu back ilizwe ngithi phambili nge-MRP phambili ngomqondisi moyo asibuyele emuva bantu bakithi elisebunyameni elisenkangala lapho kuhlala khona amadimoni alolaka adinga igazi izani ekhaya lisuke ebunyameni lisuke esihogweni sezani uPF lize ku-MRP kusekhaya lapho kuhlala khona abangcwele.
Studio 7, Studio 7, linjani? Basakaza abahle, hayi kungabaza ngesiyazizwa zimnandi. Ngihlala mngane ngafunda ngo-ODA emoyeni. Hayi indaba yasekhaya lapha nezima. Noma singakhalela ukuthi unangogoma ephuma kungene uChiwenga. UChiwenga la uzayenza same system nalo besenzwa ngumnangagwa. Umnangagwa uyenza same system ebenzwa ngumgabi. So into engcono nje ukuthi bonke abantu banabo bezanu PF uma izanu PF ingadilika nje yonke then kubuse abanye abantu abasha from freshly yikho kuzanzela izwe lali lunge as long kodwa kusabusaba nabo abantu abakuzanu ayikho into ezolunga lapha isipedi to waste ngoba lo la uzobuya la isakha istrategy zanu sezanu ngoba siyabadlisa istrategy siya esokuthi abantu icatshisa abantu icindezela abantu ibusa abantu ngenkani.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bethu ezibathandayo indawo zonke lapha enikhona. Hayi nasencenge ngabantu bakithi, hayi kunzima kakhulu. Sasizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lezi zekhona lizo yifana neZimbabwe. Hayi kunzima zabantu bethu, president wabo akaqhubekele phambili ibusa. Thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi, sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo. Kunzima angazi bathi wenza kahle upresident wabo, uyenza kahle kuphi? Ikakhulu isazisadilemelasematebeleland mina angiboni into ayenzayo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namuhla sixoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sibeke hlukani ke sikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zebutho ebezinyakazela ezitaladeni. Siligqiba ke lapha olivalelisayo uDaba Kancube lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.